umphathintambo wendaba zeofisi kamongameli weSouth Africa umnumzana Jackson Mthembu utyalubeza indaba izolokuthi urhulumente ukhathazeke kakhulu ngokukhwela njalo kwenani labahlaselwa i-coronavirus. Uthe urhulumente uphakathi kokuhlolisisa ukuthi angenzani ngemigoqo eyathukululwayo esithi yikho osekwenze abanye bephile sengathi i-coronavirus seyaphela.
Cabinet calls on all people in South Africa to continue adhering to the health protocols.
Sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama-masks, begeza izandla ngama-sanitizer lokuthi becwaye ukuya endaweni ezilabantu abaningi.
Or an alcohol-based sanitizer. And of course, we must avoid large gatherings.
Umnumzana Mthembu uthi ikomiti ebona ukwenqatshelwa kwalo mkhuhlane izaqhuba umhlangano ngemva kwalokho umongameli Cyril Ramaphosa abe sisethula inkulumo yakhe kusizwe sonke ngokuthi kuza kwenzakalani. Le yinto esitshiye iningi lezalwane zeZimbabwe ezikhathazekile njengoba sekubhekwe kukhefu lekhisimusi. Ngaleli khefu iningi balubhekisa ekhaya kuyabona izihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe njalo isikhulumeli sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ukuvala izinto kugoqela le mingcele ebisivuliwe kungenza iningi labeZimbabwe bazithole sebephakathi kwetshe lembokodo.
Thina njengabantu baseZimbabwe abebekhangelele ukuthi bahambe baye ekhaya ngokhisimusi ngoba yiso isikhathi lapho esiyanelisa khona ukuthi sihambe siye emakhaya kwesikhathi eside sejabula lezihlobo. Kuzoba yinto ebuhlungu kakhulu. Kodwa-ke kufanele ukuthi sikuvume ukuthi ukuze sijabule lakho kumele siqale siphile and umkhuhlane lo uyabulala somkhuhlane esingadlala ngawo.
Le yinto esigcizelelwe isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi yena othi kungahle kubulalise labasekhaya ngendlala.
Kungaba yinto ebuhlungu kakhulu lokho ngoba abantu abaningi vele wonke lo mnyaka usuze waphela abantu bengaphumeleli kuyekhaya ngendaba yama-lockdown. Ma kungaba le-lockdown ngo-December kungahle kube kubi kakhulu ngoba abaningi baphila ngokudla okuthunyelwayo, abaningi baphila ngempahla ezithunyelwayo zisuka ngapha eGoli. Kusho ukuthi kungahle kube ngu-December omubi kakhulu.
Ingcitshi kwezemkhuhlane umnumzana Shabiri Madi uthi imbangela enkulu ebangela ukuqansa kwenani lababanjwa yilo mkhuhlane yikuthi abantu sebephila sengathi kawusekho.
And the main reason for this resurgence is because of
ukubangela ukukhwela kwenani le-COVID-19 yikuthi abantu abasalandeli lokhu abafuse bakwenze ukuze bazivikele.
Close poorly ventilated areas and not maintaining physical distancing.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa over 700,000 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa. I-South Africa siyavulela izalwane zeZimbabwe ukuthi zingene lokuphuma elizweni kodwa urhulumente weZimbabwe wathi owakhathesi kungena kuphela abalamaphemithi okusebenza lokufunda kwele South Africa. Abafisa ukubuyela ekhaya labo bayavunyelwa ndawonye labamela urhulumente emazweni kanye labatshayela amarola athwala impahla eziqakathekileyo. Urhulumente weZimbabwe usanda kumemezela ukuthi kusukela mhla ka-1 Mpalakazi uzabe sevumela ukungena lokuphuma kwalabo abahamba ngenyawo labahamba ngezimota zabo andubana avulele abahamba ngamabhasi lamakhombi. Nxa iSouth Africa ingavala kutsho ukuthi abeZimbabwe abasebenza kule South Africa ngeke baye ekhaya. Nxa kungavalwa sebehambile kutsho ukuthi ngiyeke baphenduke sebesiza emsebenzini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Thuso Khumalo.